ya kwethusa kanti ungani kukhomba khonoko ukuthi inani labantu lokulisehla nxa kusenzakala ngaleyo ndlela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu beqinise bebalutshwane kakhulu singazi njalo ukuthi sokungathiwani kodwa ayinani langona likhanya lisehla kumbe lihlala likhonapho liyantenga ntenga kodwa ungakhala kwezindawo inani labantu liyakhula
khona kungakubangelwa yini ukuthi abantu besigaba semandebeleni inani labo lingakhweli njengezinye izigaba zelizwe kuyini kahle kahle ngokubona kwakho
izizathu ezingabangela khonoku I think okokuqala yasithi thina ngo-1980-81-82 kuqala indaba zeGooground abantu abaningi singathi ngabantu abaebleybodied bayabaleka baya kuboBotswana baye South Africa abazange bephenduke labo bantu kwakuzokuqala indaba zabo esaphu lani lani wakhumbula amakhampani aqala ukuvala kakhulu koBulawayo basuka abantu baya eGoli besiyadinga imisebenzi kutsho ukuthi abantu babavala uTshwane yaya ilokishwe langala imisebenzi abantu bahamba baya eGoli makhaya lemulini eziningi kunapha eMathuriland abantu nxa ngikhumbula mina abantu angakhula labo engafunda labo ngingathi maybe 90% of them baseGoli ezimulini wakhala ezimulini ukuthi abanye abantu bangaphi iningi labantu baseGoli yikho kubangela ukuthi abantu bebevala uTshwane khonokho esingathi thina i-depopulation abantu basuka behambe bekuboGoli umuntu efike ehlale khona ngalele muli yakhe engasaphenduka ekhaya
siyasizwe kwesinye isikhathi abantu abadabuka esigabeni semandebeleni bekhala ngokuthi ababalwa kuhle amanani angani ayancindezelwa ngenhloso yokubana kungahanjiswa uncedo olunenge esigabeni lezo ubona ngani kungakho liqiniso yini khona lokho
yebatho njalo abanye kodwa into kwangikhona ungakukhayelisisa kuhle kunzima ukuthi thina sikuprove ukuthi nanku yikho lokhu kwenzakala ibikhona i-census khathesi bawone bengena zonke izindlu bebala kunzima ukuthi singathi thina nxade bebale sithi kusemagwegwe bavale emagwegwe bavala ngale bazalahla njani inani labantu kutho ukuthi inani lo lelo kuzamele silikhole ukuthi lelikhona bese sibona ukuthi isidingo sizathu zokuthi indawo abantu bebalutshwane kungathiwani kodwa ngokuthi abantu eZimbabwe ikakhulu abemandebeleni sesahlala singathembi umuntu ungahlala vele ungamthembi kunzima ukuze umthembi kunzima ukuze abantu bethembe igovernment so yikho ke bazasihlala vele belensulo so kukuyona igovernment ukuthi yenze izinto zazicace itshengisa abantu ukuthi hayi ngeqinisa ngempela khonokho esikutshoyo yikho kukhona